Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesithathu umhlaka 10 Nkwenkwezi 2023 ngopraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabona kunazelele ipressure esemathini ikwase yokuya ngendlela abakuya ngayo. Ngoba akususe ukuthi manje kuyegadisa kanjani kulolu yomhlolo ngaso. Ngezindlela izanti ezingamukutshela ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kulandela ukukhonana kokukhulu kwabantu abaningi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule izikondiso azethule izulu ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempilakahle.
Abanye even besenza ilima uyathola ukuthi uyenza ilima ngakonje ayenze ilima okuthi uzathola abantu bakhona baphika amabhorabhorabhora embanje thina senzeni njengama-villages.
Amapolisa wewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana lezidalwa yikusetshenziswa kwezidakamizwa. Abenhlanganiso yentathele izindaba zakwamanye amazwe i-Association of Foreign Press Correspondents bamanyanela benkampani elungisa amanamnede ePepsco ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini eziphathelane lokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukukhonana okukhulu kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempilakahle ezifana lokuthenga izimoto ezithwala izigulane ama-ambulance, imithi yezibhedlela lokunye okokusebenzisa. Uzulu uhlabe omkhulu umkhosi izolo kulandela ukuphuma kweziqondiso lezi kugwalondaba lukahulumende olwe Government Gazette. Iningi belisithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kazulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engabi senziwa iziphathamandla zakhe efana laleyo eyabangela ukuxotshwa kwaye ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo umsebenzi. Kodwa unobhala omkhulu ofisini kamongameli umnumzana Mishek Swanda uthe uzulu kumele achaye iziqondiso lezi indiva ngoba zifakwe kugwalondaba lukahulumende uMnangagwa engakwazi ngokunjalo uthe azikho emthethweni. USwanda uthe uhulumende uzaqhubekela phambili esazisa uzulu ukuthi usebenzisa njani imali kunhlelo zempilakahle njengalokho bekuvele kusenzakala. Wengeze wathi basaphenya uze babone ukuthi iziqondiso lezi zivele ngapi uMnangagwa engakwazi. Kodwa ocubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende usezama ukucatsha ngomunwe.
Lokusegcekeni ukuthi sibone ngathi uhulumende wethu ngabona kunanzelele ipressure esemathini yikwase yokuya ngendlela abakuya ngayo ngoba akususe ukuthi manje kuyegadisa kanjani kulolu yomhlolo ngaso. Ngezindlela izanti ezingamukutshela ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani esokudla lazo singakwazi. Kuyatshengisa ukuthi ma uhulumende esenjalo kakasebe njengohulumende obambeneyo uthi ukuthi ilizwele liyantengantenga yikho siba losihlupho olulengehlanayo. Ngezindlela uhulumende amakhona wathi awuchatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube nani inothisethikhithwa esithi ubisele emuva lokade kusokukhithiwa.
Ukhona kungenzeka kanjani baba Sibindi ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena umongameli Mnangagwa engakwazi?
Khona okungenzakaliyo kunazelela ukuthi nxa into izaba ngumzalila gazette inezigaba ezibalulekile siyamaphethisi njalo balulekile isigaba endaweni yanengofisi engenawulani yenengofisi izifike ekugcineni kuthi yena ngokwakumongameli akubhalise lokho. So nasebekhuluma vela kuzise ngendlela kuthi ukuthi bazama ukusitela bengayibheka kule mthetho eminingi esiyabhasayo ingena ngenketo ekdog yikho bazama ukusitela khona. Kodwa we are saying ilizwe leZimbabwe liyabasitize eswazi abakhuluma iqiniso ukuthi hhayi nabana ukhona ebele ngqondo yake nje ukuthi akhanye ukuthi benzelenzo zecrafting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hhayi uZulu kunanzelelo wenza umsindo bakwelemoya abavume ukuthi bacolize lapha abaphathi bephambanise khona asizokulungiswa kuthi abengajadi ngokuthi upresident bengakwazi sibona ngathi ngokwenza njalo abantu beZimbabwe basibamba njalo lesi babona ngathi asicabanga kuinto ebuhlungu nalesi.
Alubana kaze sulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lo mthelela bani elizweni kakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi, impahla, izibhedlela, ama-ambulance bekungasoze kube kusaziswa uZulu.
Imbozi emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sokulengozi. Vele eZimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption. Besokuzaba nendlela ezinenge zokubana lezi mpahla zithengwa emthethweni kube lokutshontsha okunekube kuzenzakala. Kube le-corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osafanelanga. Njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumeni ezingama-public funds. UZulu bese kuthiwa angatshelwa. Yikuganga vele khona okona kodwa. Okungavunyelwa eZimbabwe, okungavunyelwa umhlaba wonke. Soke thina njengeZimbabwe besesifuna ukuphila ngendlela leyane yalemuva. Sesedlale zonsuku leyo nto bengabayivunyelwa ngoba ilengozi yokuthi yonke imali esesetshenziswe ngabantu yasezohulumende ngama-public funds. Omunye nomunye isihlalo seZimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho. So iqinisweni vele linto lingasozisebenze ilizenza ilizwe lelithwene futhi ngamandla okuya nendoba vele singabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption iy'nto zabo zezinyazihambi kuhle akula-transparency.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngocubungula ezombusazwe njalo yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ekhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlengulwa kwabantwana kanye lalezo ezidalwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Izakhamizi zekaChechete eMathebeleland North ezibe lomhlangano namhlanje bezikhala ngokwanda kwezehlakalo zokudlengulwa kwamantombazana kanye lodubo lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. Unkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba abhizwe umntwana emrephile sibubona ukuthi umntwana urethiwe nguyabe lama 9-12 years khonapha but uthole ukuthi umama uyabekwazi uzosukuthoka nomama ukhitshela inkomo ngubaba embhadala ukuthi engayiripoti kuvala icala umama ezivalelele umntana wakhe elale lobaba. Ubaba ethi mama ngiyakubhadala inkomo ungayikhulumi leyo ndaba. So thina kasekusihlukumeza ukuthi khathi manje umama yena uma mzala umntwana ehlule ukuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto but iphelele emoyeni nje. Iphele kuzala kwesikhathi umntwana ibe imbona ukuthi umntwana nangusifanalele lobaba but iphele emoyeni esigabeni. Kuyasihlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho kakhulu. Kakhulu bathi sifanze ukuthi seyithini umnikazi wendaba ezithulela.
Umnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi.
Omama babe sisaba ukuthi kuthiwa ubaba nqeselile lo mntwana bathi khona na ngingathina ngizaphelelwa ngumendo ubaba ngixoshe ngiyedubukile but nayintoimpimpi.
Usabhuku we-BH37 umnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into enginanzelela mina ukuthi singaze sibe siyathethiswa kumbe kulomthetho. Izinto lezi zithengiswa local ezitolo emalayinini ethu. Amanye even besenza ilima, uyathola ukuthi uyenza ilima ngabo nje. ayenze ilima ukuthi uzathola abantu bakhona baphiwa amabhora bhora bhora empanje. Thina senzeni njengama-villages.
Lawa mazwe abuye agcizelelwa njalo ngumabhalane uNdlovu.
Umntwana esithathele njengokucalaceleni kulesuku njengoba bakhrosa khona eZambia bese azithathela bakhrosa ngamaduzo zabo zenaleso. But asesuku lesikanka futhi okunye umngane kaumngane wembanje akusethiwe mbanje sekuthiwa isikanka sibadaka uwe sabantu abasahlonipha uhlanga la kutshela idoda ekutheni ihlampe esisabekayo. Ungavele bezidakele umntwana grade 6 to 7 sebekhula benjalo abasafunda esikolo sebevele sezihlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Chipofeya ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile. I-Crystal Meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale liloba ngubani ozatholakala ethengisa okudakayo.
Ukuze wami umntwana angathatha ama-drugs uyabuya azofundisa wakho afundiso lo umuzi wonke sofile hanti ikhathethethe village yonke sefile hanti because of mina engihlanyelayo imbanje zami engiphekayo isigodo khaya sami engiphekayo ithototho yami engiphekayo kumbe wengithengisayo intshengo hanti utshwala vele kwathiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural functions ethu kodwa asivunyelwe ukuthengisa.
Lolu dubo lezidakamizwa alugxilanga kulumango kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke jikelele. Abezetherapy bathi sebebophe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 lokhu ebeqalile uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthathwa izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa eLupane, abafecakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqitshweni kwemhlangano wanamhlanje, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe-child protection committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama-neighborhood watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Ngimele iStudio 7 ngekomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Abongi sebetheba sebetshele uhulumende ubana akabaphe iholo elingamadola angamakhulu ayisitshiyagalombili lamashumi amane emadola leMelika US dollars 840. Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lonke isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonone ngungwaphi wa incwadi zabo zokuqeqesha lapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenza kuhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubikwa ebahlawulisa amadola ngamakhulu amathathu emadola eMelika okuyimali abangayenelisi ukuyithola. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lokhe isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonona njalo ngokungaphiwa incwadi zabo zokuqeqetsha lalapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenzela uhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubahlawulisa amadola eMelika angamakhulu amathathu i-$300 okuyimali abathi kabayenelisi. Kobulawayo ikomiti yezempilakahle ibisa sibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhlanje lapho abangwe abathole ithuba lokwethula izikhalazo zabo. Umnumzana Bhekumuzi Ndlovu umongi uthi uhulumende kumele aqakathekise izisebenzi zakhe ngokubanika iholo elihambelana lomsebenzi wabo langokufunda kwabo.
Njengabongi ufanele sikhumbuleke nguhulumende, uhulumende ehlale lokhe ekhangela izikhalazo zethu ngoba isizo zikhalazo zamanga kodwa kuyizinto zeqiniso. Akwenzi ukuthi umuntu ethi yena ekhangele impilo yomphefumulo womunye umuntu kodwa ebese yamukela imali engamsebenzeliyo empilweni kuba nzima ukuthi esebenze. Ngakho ke uhulumende kufanele iqakathekise abasebenzi bakhe ebanike iholo elihambelana lomsebenzi abawenzayo ongumsebenzi omkhulu kakhulu ongafanelanga uthathele phansi.
Unkosikazi Sanele Moyo, umongi, uthi kungalesi sizathu iningi labongi sebebaleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Ukuya phesheya kungcono kakhulu ngoba kathesi imali esihola yayikwani lutho asenelisi ukuthi sinakekele izimuli zethu. Kunje so izikolo zivuliwe kufunakala ama-school fees ebhadele aphelela. Ehluleka lokho abantwana bayaxoshwa ezikolo ngapha siyabe sifuna ukubhadala amagetsi lamanzi ezindlini. Lohulumende kasikhwezelana iholo la-last month asazi kumbe sitshiyelweni thina. Lokhu kusenza sibe demotivated lasemsebenzini.
Unkosikazi wakhekile jele uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba umqhatshi angezelele iholo.
Imali esingayamukela kuhulumende nxa sesithe usehlulekile $840 ukuthi vele sishone sikhuluma nge-RTGS leleliwa ivalu nsuku zonke akwenzi vele kuyasibisela emuva. Khathesi nxa ungakhangela i-Nurses Council vele imali yakhona ifakwa nge-$ i-verification fees $300 and even lama-practicing certificate ethu ephegwe nge-$ sibhadala nge-prevailing rate eyalelo langa vele okusho ukuthi vele i-salary yethu sokumele ibe in-$. Ngaphandle kwalokhu vele i-exodus yamanesi izaqhubekela phambili.
Asanelisanga ukuthapha ilwizi likamnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association izina esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, kodwa uchaze ukuba abongi bakobulawayo batshele ikomiti yezempilakahle ukuba uhulumende kufanele aphe abongi iholo eliholwa yilabo abaphetheya kwelizwe, okutsho ukuba bakhangelele amadola azinkulungwane ezimbili zemali yeMelika i-$2,000. Esithi lokhu kuzakwehlisa inani labongi abatshiya umsebenzi besiya phandle kwelizwe. Ingcwethi ezibona ngamalungelo ezisebenzi zithi ukuxoxisana kukahulumende lezisebenzi zakhe kuyinto eqakathekileyo njalo ehlala isenziwa, kodwa impumela ayikaze ithokozise izisebenzi ngoba zibona kuphela umqhatshi esenza umathanda. Uhulumende uvame ukupha izithembiso ukuthi uzakhangela izikhalazo zezisebenzi kodwa engaphuthisi izithembiso lezi. Abongi labongikazi abaningi sebechaphe imngcele betshiya imisebenzi elizweni ngenxa yeholo elingabaphilisiyo njalo belanda amathuba ongcono kulalawa abathola elizweni. Abongi bakhala ngokuthi akusebenzeki nxa bezamele bacabange ukuthi imuli zabo ziza kudlani, ngakho kumele banake imphefumulo yabantu. Abanye njalo bathi sebephila ngokuthengisa khona emsebenzini okuyikho okubaphilisa ngcono kule mali abayiphiwayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abehlanganiso yentatheli zindaba zakomanye amazwe e-Association of Foreign Press Correspondents bamanyene labenkampani elungisa amanamnede e-PEPS Company ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini ezibhadelane lokulima. Lezi zifundo ziyabe zigxile ekucebisaneni kwezokulima ngodubo oludalwa yikuguquka komkhathi, i-climate change, ole regenerative agriculture. Umbuzo omkhulu osemlonyeni yabaningi ngothi kuyini sibisibili i-regenerative agriculture njalo inceda njani abalimi. Uhlelo lwezifundo lolu luhamba phansi kwendingimba ethi regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Lwenziwa ngesikhathi kulokukhathazeka okukhulu emhlabeni jikelele ngenhlupho ezibhekane lomsebenzi wokulima kungenxa yokuguquka komkhathi. Abaqoqa lezi zifundo bathi zihlose ukupha ithuba intatheli zindaba ukubana zithole ulwazi olujulileyo ziluphiwa zingcweti zokulima, osomabhizimusi, abezemfundo ngalolu hlelo olweregenerative agriculture. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden weleMelika ugqibe umhlangano wakhe lenkokheli yamadale womabili awePhalamende athi eleSenate lele House of Representatives izolo kungela kuvumelana edabeni lokwengezwa kwesikweledi zelizwe. Abakade bekulo umhlangano owenzelwe esikolweni sikaMongameli eseWhite House eWashington DC izolo bavumelene kodwa ukuhlangana njalo ngolwesihlanu ngodaba lunye. ingcwethi yezicubungula izomnotho zithi amacele omabili nxa engasavumelananga kuza kutsho ukubana elemelika liza kwehluleka ukubhadalela izikweleti zayo okwakuqala embaleni yaleli lizwe. Kuzoba labanye abakwamanye amazwe ababuthene emngceleni welemelika lelemexico bemelele ukususwa kweziqondiso ezabekwa ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwelemelika zokwalela ukungena kwabantu elizweni ukuzodinga ukuphephela. Lesi siqondiso sima ukusebenza kusasa mhlaka-11 Inkwenkwezi, kodwa uhulumende welemelika uthi ukususwa kwalesi siqondiso akutsho ukubana amasango wonke emingcwele yonke yelizwe izahle ivulelwe umuntu wonke. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa lonkosazana Nobuhle Ajiti. Unkosazana Ajiti usanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg kwele South Africa otshiwe elengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Asimzweni exoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Siyaxolisa ke bakwethu, imtshina yethu singani zabuyela ke
ngesikhathi senguquko. Kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lizagcwala ke lapho sesizalethulela ke ingxoxo enziwe nguGibbs Dube owe Studio 7 lonkosazana Nobuhle Ajiti oseSouth Africa, yena ke osanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg khona ngale ngaseSouth Africa otshiwe lengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe.
I-organization le ithanda kakhulu ukuxhasa abantu abaxakekileyo ngezempilo kahle, abantu abaxakekileyo ngesimo somnotho, laba abahlala esitaradeni, lalaba abashoneleyo abangelaphani ukuthi bengenza njani ekuhlanganiseni ukuthi bayebeka.
Singathi luqhubeka njani uhlelo lwakho lolo?
Ngingakubeka ngesimanje ngingathi ngisebenza nge-yellow line because anginayo i-organization engixhasayo kulo msebenzi lo engiwenzayo. So isikhathini esiningi ngisebenzisa amandla aphuma kwelami ipokethe and namandla aphuma kulaba abalandeli bami, especially laba baku-Facebook.
Bajale ukunceda njani abalandeli bakho bona?
Uma ngihlangane nomuntu onenkinga embona ukuthi le ngaphezu kwamandla wami, ngiyakhulumisana naye lowo muntu. Uma ukuthi athathe isithombe ngiposte laphana ku-Facebook, ebese ngibhala udaba lwakhe lonke nama-details okuthi utholakala ngaphi kulaba befuna ukuzibonela ngawabo amehlo, and then bese sibona ukuthi thina sixhasa njani mina nabo abalandeli.
Kusukusela ngesikhathi lapho waqala khona uhlelo lwakho lolo, siwuncede abantu abaningi kanganani?
Especially kulaba embahambisa ekhaya ebengababala kakhulu. Last year kuphela sigcine sesihambisa abantu abafika 44 abasuka from Esterden besiye ekhaya, nabaphuma ezindlu nabaxakekile abangasakwazi ukubhadala irenti besiya ekhaya. All in all bekuyi-44 this year only. So far abantu esengibasizile ngokuba ibisele emakhaya kubo, both abalapha emzansi nabasekhaya kithi kwele Zimbabwe, lasemalawi le-Mozambique. So sebefika 18.
Singathi ukanya likhuphuka inani labantu abangani ibathole nzima khona ngapho eSouth Africa. Kume njani?
Uya kusiba wesi ngoba uma bekile maybe lokhu ukuthi like ungachaza umuntu layo uyathola amafoni number akho la anikezelwana nawe nenkinga bonke begcina sebengcwalelwa ngabe kwenzeka ndibone ukuthi i-inbox yami igcwele njani. Ngelanga I get more than 800 inboxes abantu abadinga usizo. Isiza indaba ye-school fees because nokufundisa abantwana especially abaxakile abahleli ezindlini bengayo esikolo or labo kuthiwa balala bengadlanga emdeni yabantu abalala bengadlanga indaba yesimo somnotho ukuthi ubanise lahlekelwe umsebenzi kumbeni njani kube lela abahlala esitaradeni isiza abaningi kwakuyilabo ukuthiwa balahlwa izihlobo or basuka baphelelwa yikho konke bagcina sebezibona besesitaradeni baningi kakhulu and to a point yokuthi I'm failing to keep up lam ngigcina ngasakwanisa engasenelisi okungifosa ukuthi sometimes ngivuke lami ngicima ifoni ithi lami lokhu lami angisakwanisa.
Yes, sizokuthola kusanda ukunceda ubaba ofelwe likhosikazi lakhe.
Ngathola i-tip off ngomunye umuntu owayesuka esifeni ethi lapho asuka khona esifeni uthole kulusizi lodwa uthole ubaba olomntana omncane ona 2 days nabosisi bakhe esifeni sakhona. Ubaba lowo beshonelwe unkosikazi, unkosikazi washona engagulanga waphonguba nama-complications eqeda kubeletha esefikile endlini wasuka washona echumntana ole 2 days. So ifamily le beyivele ifamily nje engekho right bebezisuphekela okokuthi even umntana abe first born ina 9 years manje ayikazi yena sesikolweni bebenga afforti even ukuthi umntana esikolweni bebengabantu vele abakolodala lapho abahlala khona bevele bedonsa nzima. So ukufa kwankosikazi ukushona kwankosikazi kwenze kwaba wesi for ubaba. So ngaya khona ngacheck isimo ngathola ukuthi vele lokho abantshela khona yikho ngoba uma ubaba ngamthola efide umntwana amanzi ngesipuno kusho ukuthi kwakungela yona i-feeding bottle igula lokuncelisa umntwana kwakungela ama-pampers kungelani ngoba isifo sikamama sasuka sajuma wonke umuntu nje. So sasesibuza ukuthi singasiza ngani basho bona ukuthi yona yokuyabeka unkosikazi ayikho yokuyabeka umama ayikho. So singaqala noma singaqala nge-emergency yokuthengela umntwana obisi nama-pampers nani but inkalakatha yile imali yokuthi bayebeka umama ekhaya.
Unkosazana Nobuhle Ajiti umqondisi wenhlanganiso yeNobuhle Veggie Foundation. Lapho ke limuzwe exoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa ecingweni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabamaphepha okuhlala kwele South Africa asephelelwa isikhathi awe Zimbabwe exemption permits ZEP. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke. Kodwa ke engizakwenza singeke hlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. Kulandela ukukhonona kwabantu abaningi elizweni, umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uZulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempila kahle. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisa nalezakamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethula lamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.